Ababalisi abahlanu abakhonona ukuthi lokhe bezama ukuthola iholo labo okweminyaka ephose isithupha edluleyo badinga uncedo ku-ofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana. Abahlanu laba babesebenza kwesinye isikolo edolobheni le-Francistown kodwa bathi ngenxa yokuzwisisa isimo semali yomqhatshi ngesikhathi besungula bavuma ukuthi bazathola imali yabo uma isimo singabangcono. Bakhala ngokuthi le mthetho yelizwe leBotswana yabafulathela ithatha icele lomqhatshi bona besala besegcekeni. Umnumzana Ntokozo Thebe osebenzela e Haboroni uthi abaqhatshi abaningi bakhangelela phansi abantu beZimbabwe ngenxa yesimo esikhona ekhaya.
UZulu ovela ngaseZimbabwe they are taking them for granted ngesizathu sokuthi bayakwazi uhlupho esilayo and bayakwazi ukuthi ungaze wenzeni uzahamba futhi wena komunye umsebenzi lapho futhi ozaphinda uhlukumezwe khona.
Iofisi yomeli weZimbabwe ithi iphethe indaba eziningi zabeZimbabwe abakhala ungaphathwa kahle ngabaqhatshi noma nje kuvame ukuthi abakhonona kakhulu ngesiphatho esingasihle ngabanye lamaphepha okuhlala elizweni. Iofisi lethu kulezi nsuku bathola imbiko etshiyeneyo. Umsekeli kameli weofisi yeZimbabwe leBotswana umnumzana Witness Ngwenya uthi bahlangana le ndaba esitshiyeneyo phezu kongaphathwa kahle kwabeZimbabwe ngabaqhatshi baleli lizwe.
Ziningi izindaba lezi ezifika lapha kithi sibhalelwa ngabantu besitshela ngendaba zabo. Bekhala kakhulu ukuthi wonkona balenkinga yokungabhadalwa 4-5 indaba ezinjalo sasizihambise ku-Ministry of Labour.
Ungwenya uthi okudanisayo ukuthi ezinye izalwane zeZimbabwe ezilamankampani lazo ziqhatsha abantu bekhaya zingabaholisi kuhle.
Bathatha abafana bakithi bethi vuyani lizosebenza engabona sebesebenzele sesebenzile sesithi hayi mina endakhathi kule bizo lamkhona abalisebenzisayo kuhanisa ukuholisi.
Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.